Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abakhuluma ulimi lwesidonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli.
Abangeke abantu ke bathi bekuthande enxa yokuthi kawani ngaphakathina kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-A2s ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa uhulumende ngakhetha ukuthi ngalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi.
Elemelika liqale izolo ukwethulela uZulu ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ulimi lwesidonga okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leVictoria Falls kuchiye abakhuluma lolu limi abavela eBinga besithi lanxa bencuma lokhu akwenzileyo bamangaliswa ukuthi kanakekeli isigaba sabo. Isigaba seBinga siyasilela kwezenqubela phambili selokhu ilizwe lathola uzibuse. Umnangagwa ubelonda imbali yakhe lapho aphiwe inhlonipho emqoka yedolobho leVictoria Falls. Wasekhuluma ngesidonga esithi lapho akhulela khona eZambia yikho okulabazali bakhe abakhuluma khona isidonga. Kesizwe amazwi kaMnangagwa ekhuluma ngesidonga.
Balumbakaruthu kambo mwaka wa 1972 ndeweza wono ndizwa ku prison bakandigusha kunani ku kama maximum prison ali ndende kumjesu kumumbwa kulusaka kunawi kunduzwa iba vajali wangu kwebali asunu kwebali ndalumba kawetu kuti council ya uno ya Victoria Falls Council yandilimekeka ndipa freedom of the city ndalumba.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma edolobheni leVictoria Falls. Ukuhlaziya amazwi kamnangagwa la sixoxe lowake wamela isigaba seBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla leMDC Alliance.
Chris okwaqala mbona ngani kuqhakathekile ukuthi ngitsho ukuthi khona wonke umuntu uyathakazelela ukuzwa ulimi lwakhe lokhulunywa ngomunye umuntu. Kunje nje abantu abesintwini abesindebele nxa bengizwa ngikhuluma kahle kangaka ngokucacileyo ngolimi lwabo kuyabathokozisa. So ke ukukhuluma kukaMnangagwa ulimi lwesidonga abantu bakithi kubathokozisile ukuthi how lati olwethu ulimi luyaziwa ngabanye abantu njalo bayathanda ukulukhuluma ikakhulu lapho alukhulumele khona ulukhulumele emfuleni abantu besidongeni thina vele sithiwa we are the river people ukukhulumele khona kithi. So ke abantu abaningi kubaphethe kuhle kubajabulisile khona lokho akwenzileyo uMnangagwa. Esikudingayo ukuthi ngabe bonke abantu ilizwe lonke nje jikelele bangananzelela ukuthi indimi ezikhulunywayo kuleli lizwe zinengi kakhulu. Akufuzanga sonke sibangani singabakhuluma isiNgisi, singabakhuluma isiNdebele, sibe ngabakhuluma isiShona kuphela. Indimi zonke kazikhulunywe ngaphakathina kwaleli lizwe. Okwesibili ke sasivele sikwazi ukuthi uMnangagwa isidonga uyasikhuluma kusukusela ngesikhathi engena ngo-2017 abantu bake bakhuluma ngakho ukuthi hayi uMnangagwa ngani ngowakithi ngowesidongeni ngoba phela siyakwazi ukuthi amadonga weZambia lalapha kithi eZimbabwe but singabantu bani so ngenxa yalokho ngenxa yena laye sijuta abazali bakhe ngabe esidongeni khona ngale eZambia kusho ukuthi hayi ngomunye wethu into enhle kodwa ke esasikukhangelele ukuthi mhlawumbe uzaguqula indlela izano esiphatha ngayo thina njengabantu go lokho engenile ngo-2017 kwaze kwaba namhlanje sikaboni lutho olutshengisa ukuthi thina usiphatha ngcono ukwedlula indlela izano kaMgabe ekade isiphatha ngayo
bakhona yini obazwileyo abangani bamukele ukuthi uMnangagwa uyakhuluma isidonga ulimi lwabo okungabangela ukuthi ngesikhathi sokuvota bamvotela
ekuvotena kulanto etshintshileyo Chris ukuthi khona ukukhulume ngolimi lwethu kakutsho ukuthi khona sesiyamvotela abantu kabavoteli abantu ngenxa yokuthi bakhuluma ulimi lwabo abantu bavotela abantu ngenxa yokuthi bazibona beyingxenye yalabo bani hatshi ukuthi ngenxa yokuthi ukhulumile nje kodwa sikwazi ukuthi phakathina komnyaka wonke mhlawumbe lilanga elilodwa kwemiphakathina kweminyaka eminingi kakhulu lapho kwakhuluma khona ulimi lwethu abangeke abantu ke bathi bekuthande ngenxa yokuthi kawani ngaphakathina kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo ambona ukuthi kuyatshintsha ulutho lokhana okungatshintsha kuphela yikubana ngabe kuthiwa izano iyatshintsha layo indlela ebona ngayo abantu besidongeni ibasebenzele ibancedise sile zinto eziningi kakhulu esingakutshela zona ukuthi ngabe lokhana kwalungiswa lalokhana kwalungiswa ngabe thina lathi njenge-district njenge-sprint ngabe siphezulu ngabe siphakamile ngabe impilo zethu zingcono kodwa kathesi esikubonayo kuncindezelwa yikukhangelelwa phansi yikuthathelwa amagetsi edlula phezulu kwezindlu zethu singelawo yikuswela imigwaqo yikubona lamaboard izathiwa iZimbabwe Zambezi River Authority ayila muntu even one ositongeni ongabona engena kubhodi yona leyo bayakhethana bodwa labantu abasuke endaweni engelala madamu so ke ambona ukuthi kungatshintsha ukuthi bamvothele ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda wake wamela isigaba seBinga North edalele eParliamente engwebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo abezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 abangabanye abahlolwe izolo batholakala belegciwane lecoronavirus abangamachumi amabili lane 24 ngabakobulawayo akula obhubhileyo ngesikhathi kuhlolwa abantu laba lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 abasinde emkhuhlaneni lo bonke bengabakobulawayo inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-A2s ithi uhlelo lwayo lokutshengisela ngokugqoka ezimnyama lokuqhubeza uhulumende izikhalazo zabo olwenziwe kuzigaba zonke zelizwe ngolwesihlanu luphumelele. Lolu hlelo oluphiwe igama lokuthi Save Our Education Campaign belujonge ukulimukisa uhulumende ukuthi abantwana besikolo akumelanga babhale imihloliso ngoba bengalungisisanga ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lokuthi izikolo kumele zivalwe nxa kungakalungiselelwa kwenqabela kumemetheka kwegcikwane leli ezikolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lonobhala we-A2s esigabeni seMatabeleland South, uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Uhlelo le-Save Our Education Campaign nohlelo esilulungise njenge-A2s ukuba sincedisane lomphakathi sicele besixwayisa umphakathi ukuthi asihlanganiseni amakhanda silungise imfundo yeZimbabwe, ngoba kulezinto eziningi esezenzakele eziphambanisa imfundo yeZimbabwe ukuze ingabi imfundo elohlonze. Okuqala, ababalisi bayakhonona bakhala ngemali abayiholayo. Imali abayiholayo incane, ayenelisi ukubaphilisa. Kunjalo abantwana khathesi babhala imihloliso, uform 4 labo form 6 babhala imihloliso kodwa babhala bengafundanga. Kulo mkhuhlane we-COVID-19 uthi osumemetheka ezikoleni, abantwana bayagula abaningi sebetholakale belegciwane le-COVID-19. Zonke izinto lezi ziphambanisa imfundo yeZimbabwe, zenza ingabe imfundo elohlonzi. Nxa abantwana bezabhala bengafundanga, kambe yini ezaphuma phambili le? Abantwana nxa bezabhala uform 4 beqhubeke beye kuform 5, abantwana bebhala ugrade 7 besiya kuform 1 kungela nto abayifundileyo, kutshengisela ukuthi siphunga ukuthi beqhube kunjalo kungela nto abayaziyo. Kunjalo njenge-Atusit, asihlanganiseni amakhanda, sixwayisane ngendlela yokuthi singaqhuba njani. Njalo sihlanganiseni amakhanda sibone ukuthi singaxwayisa kanjani uhulumende ukuthi hhayi asilungisiseni lokhu, singaze sabulala ingqondo zabantwana, singaze sabulala imfundo yeZimbabwe.
Manje uhulumende engehluleka kumbe ale ukuthi alandele khonokho elimtshela khona, lizathatha nyathelo bani?
Nxa uhulumende engakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi, ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi. Ngapha silwisana lokuthi sithola imali engenelisiyo ukuthi siphile thina njengababalisi lemuli zethu. Ngapha kulo mkhuhlane we-COVID-19 sifundisa sisesaba ukuthi kambe ngilalo kumbe umntwana ulala igciwane ngizamthelela yini kumbe uzanithelela. Kunjalo sifundisa abantwana, sesike sahlala isikhathi abantwana bengafundi, sesithi bebhala imihloliso kunjalo bengafundanga. Mina njengombalisi kuyangihlupha ngoba umntwana lo ngwini azaphuma lakho yena evele engafundanga kodwa ngithi ebhala imihloliso kunjalo. So thina njengababalisi sithi hayi, nxa singasalalelwanga sizakhalala umsebenzi kuze kufike isikhathi lapha abazasilalela khona izixwayiso zethu. Kodwa kunjalo asuze siyekele ukuthi sibe silokhu sixoxisana labazali, sibonisane, sidinga indlela zokuthi singaqhuba njani.
Wona umumo we-COVID lo umi njani ezikolo?
Umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli, ulokhe ukhona ezikoleni, ulokhu mimetheka. Lokhu sisithi abantwana beqhubeke besiya esikolo. Singathi sesizwile nje izikolo lapho lalaphana kuthiwe sokutholakale abantwana abalegciwane le-COVID-19. Esikuzwayo ngokuncane kwakhona, ngoba izikolo ziningi ezingaka lapho abantwana abangakathestwa khona batholakala ukuthi balalo yini igciwane, kutshengisela ukuthi kusalomsebenzi omkhulu omele uyenziwe, ngoba izinto ezinjengama-PPEs ezizwe ezinceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki azitholakali ezikoleni eziningi.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngunobhala we-Atuz esigabeni seMathebeleland South. Lanxa izulu lisina elizweni lonke jikelele, wobulawayo impompi zamanzi lokhu zomile. Isikhulumeli sedolobho leli unkosikazi Nesisampofu uthi amanzi asengene emadamu malutshwana kakhulu, okwenza baqhubeke besabela uzulu amanzi ukuwalondoloza. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri othi izakhamuzi seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu.
Umumo wamanzi lapha kobulawayo awumanga kahle sibili, even though izulu liyana, kodwa sengikhulumela ngapha esigabeni sesizinda amanzi awakho empompini. Kuyasimangalisa kakhulu ukuthi uhamba njani.
Abantu bayakhongozela yini amanzi okwenza kube ngcono ukusilela kwamanzi lokho?
Abantu bayakhongozela sibili izulu leli. Yiwa amanzi angani asisinceda, yiwa amanzi sanatha, wona la manzi angahlolwanga evela from ama-asbestos. Yiwa esasebenzisayo ukupheka lokwenza konke okwezindlini.
That is if manxa izulu linile. Kodwa okubuhlungu yikhona ukuthi khona thina sesiphila njengabantu abahluphekayo ngoba thina sodwa abantu besizinda ngikhuluma ngesizinda ngoba yisigaba enhlala kiso asitholi manzi kodwa kwezinye indawo ngapha bayathola amanzi kubonkulumane ukuthi kuhamba njani akuqondakali njalo kumbe ukukhethana kumbe kuhamba njani siyazama ukuhamba emahofisini bathi bayabuya kodwa akulalithuba lulungisayo sisisabele imikhuhlane le
umnumzana Raymond Phiri sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma a voice of america as a washington dc
kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umdlali wenguqu uMojeka Madisha obedlalela iqembu leSundowns lelesizwe elebafana bafana ubhubhile izolo emadabu kakusa ngemva kokuba imota yakhe iphambuke emgwaqweni yayitshayelela insimbi uMadisha ubhubhe lomngane wakhe ongavezwanga igama kodwa akwazakali ukuthi obetshayela imota ngubani Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawks lithi amasosha eZimbabwe yalungiselela ukuyaphathisa osowabo kwele Mozambique lapho okulempi labahlamuki besimoslem abadlulisa amalawulo. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezomvikela luthi amasosha eZimbabwe azahamba eMozambique phansi kwebutho lomanyano weSADC. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi mina ngilombuzo njengalezana uBhefu le. Ukuthi kati iyona ye bezwa ngubani ukuthi ukuhlukumeza abantu ukubusa ilizwe. Ukubulala abantu ukubusa ilizwe. Ngendlela abaphilisa ngakhona abantu. Phela abantu ungathi baphila emazweni anguteni ekhaya. Kolapho ilizwe liyiwani. Ukuthi kube ngangabantu abahlala phansi labantu bemamela izakhamizi kodwa bazomamela abantu ngoba vele bona ngontando kayiphikiswa awungitshele ngendlela abadilizele labo abantu izindlu abantu manje basebenzibeni babhekana lokuzima kwe-corona yokuqamba amanga ethi uvikele abantu i-corona abantu kaba bazivikele ukutshela abantu amanga into yonke isegcekeni akhula muntu ongaboniwe labo abantu omnangakhola labo abantu vele abaso-government labo abantu abalandaba lomuntu lejolihle ukuthona kodwa kule lockdown izimbabwe ngamanga kula lockdown lapha ngicindezelwa nje abantu kuphela ukuthi bengabasoli umbuso wabo omubi njengalokhu abakwenza kambe umuntu lwengqondo umuntu ofundile ungadilizela abantu izindlu ngalesikhathi ngapha kuthiwa kube le social distance laba bantu bazoyenza nini i-social distance ayinto kuzobala vele ukuthi ilizwe lelavele kahle la president ilizwe ngeke lilunge andilikhatshana vele lokulunga umnanga kwangeka avuse ilizwe ngihlezi ngisitshwe everyday azomuntu ongavuse ilizwe lo muntu izindlu zakhe zimbi zibona loba ngubani lo muntu 2023 ekoti uzoyina uzoyina evutelwe ngobani abantu bonke bemzonda abantu bameyanya lo muntu abantu bamzonda abantu bemnyanya abantu bathwele nzima ngaye lo muntu
sanibonani 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 basakazi westudio sanibonani njani ngabe meli partner siyaphila nathi siyaphila bonge indaba enisithulela zona bonga majaha amadala esizokutwaya aphumula uChris Gande uGibbs Dube uNtunga Mili Nkomo uPraxedes Jeremiah osithandekile Mhlanga obathabile Masuku uMavis Gama uAnastasia Ndlovu bonga sithi qhubekani ngomsebenzi enisithulela wona nomlondolozi Ndlovu sithi hawo niyibambe kanjalo ubambe kanjalo siyazithanda mpela iindaba usezimamela zonke iinsuku ingakhohlwa konje nobani umayigobe mina engikhuluma ngubrani Mthokozi Ndlovu ngihleli lapha egoli hawu ngisaphumula lapha kungesonto namhlanje fika niyibambeni kanjalo basakazi bethu
Yee, sanibonani basakazi abahle. Kuluma lo ngwenya la eGoli. Ngisemsebenzini nje njengamanje niyaphila kodwa nonke sibona unyaka usuphela lube kunzima konje nomkhuhlane ungathi ufuna ukuqala phansi kodwa ke siyakhuleka ukuthi ngathi ungahamba kwehle bakithi sinesifiso esokuyabona abazali nengane zethu ekhaya le ngoba nje sisihlala egangeni njengenyamazana kodwa siyafisa ukuthi ke siyefika ekhaya futhi ke ngiyakhuleka kuyo yonke imuli yeZimbabwe amagumbi amanomhlaba ukuthi uNkulunkulu ngathi ngahamba bathinte ngesandla sakhe somusa abafisi kuye emakhaya baphumelele futhi babuye babuye ngoba vele sesiphila la asinakho okunye singabambelela kukho ngiyabonga
ye siyabonga abantu baStudio 7 Sivile khuluma ijaha ka-EFF Nkululeko Sibanda qinisile Sivile Nkululeko Sibanda ayisithi abantu beZanu-PF abesiNdebele nabafundanga ngakho obazi impumputhe nje yena wenzani kuyofundileyo lama-degree ikuphi ositshengisayo kumbe ikuphi owasitshengisa khona thina usitshengisa ulaka okuphela olubalalo kuphela ukukhuluma ngolaka ndikhiphe kuphela njengentuthu yesitimela onganizayenzi yezi qede lapho ichitheke ingalayo ithole ezile ngazibuza azihlole yabonga ngibikelela ibhango family yonke yimi uDlovu Satrea
siyabibonga lina elisiphathela izindaba kwistudio 7 ngisihambisela ama-odwethu ngezindawo imibono yethu abantu beyizwe mina engikhulumayo ngisejubheki ngisithi mina ungwenya osolwayo ngwenya siyamuzwa udokotela but indlela okukhuluma ngayo sokungani i-corona yenziwa e-South Africa kube kathi i-corona yavela e-China i-China nxa sikhangela ilizwe leZimbabwe lingazake liswele i-COVID ngoba ama-China yiwo amakhiwa aweZimbabwe kube kathi ungwenya engomunye ngawuxwayisa kakhulu akhulume lehulumende yeZimbabwe ukuthi ayizame ukuthi ngendlela zonke ibone ukuthi ama-China abuya eZimbabwe abuya ehloliwe ngoba nxa sikhangela e-South Africa lile mitshina eminingi ehlola abantu abaningi ngesikhathi esincane kube kathi iZimbabwe ihlola abantu abathathu ababili ngelanga so bona bese bebona ngani iZimbabwe labantu abancane abale corona kube kathi i-corona ivele eZimbabwe igcwele abantu abahlolwa kuhlolwa ngokukhethwa kuhlolwa ngokungekho okutshengisa abantu bonke ukuthi abantu bayahlolwa lokhu kwenza ngani eZimbabwe ngabantu umkhuhlane abawuthatha kwele South Africa kuba te-South Africa abantu baningi kakhulu njalo imitshina iningi ehlola abantu ngesikhathi esincane njalo abantu bebaningi kuphuma abantu abaningi eZimbabwe kutshoni kuhlola imitshina emlitshwane kuphuma abantu abalitshwane sokunganayikho sokungani secela ukuthi usolwayo ngwenya akangani uyasixekela mbijana thine esizama ukuziphilisa kwele South Africa ufuna besokungani i-South Africa yiyadala umkhuhlane sicela ukuthi bakithi akananzeleli inkulumo zakhe lezo ukuthi azihambelani ufuna sithwale nzima ezindleleni lapha sisiye emakhaya ngikwedlulise lokho besengifithi nathi ukhuphe lo bhebhe abangenisa nemgwaqweni anti ukhuphe uthi yena nguye wazi iconstitution ye-MDC so sifuna ukubona ukuthi ikhothi ikhangela nge-constitution kumbe ikhangela ngokuthi lo usapota iZANU-PF njengokhuphe sifuna ukubona ukuthi iza kuqondisa yini njengona eyitsho nje umfokazinto ukuthi ayi umakhuphe kayilandeli iconstitution kumele ukuthi laye sibone kusenzakala khonokho okwenzakala kobechamisa njengona wayesechamisa abalandelanga iconstitution ngibonga mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanya ngivela kwelenkaye sithi mina hhathi siyawubonga imbono yonke ephumayo kodwa eminye iphuma ngokutsheka isingani thina esivela ngapha sejubheki ithi esibuya ye-corona eZimbabwe kula corona khathesi abantu bathwele nzima bavalele ezindlini abanakudla abanye sebebulawa yindlala kuthiwe yi-corona abantu abaphiwe imali iyayivele ikhitshiwe ukuthi izanceda abantu ayingadliwa ngabantu abangafanelanga abayidle isebenze endaweni ezingayisizo ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 sikhangele ezivela ngapha kwele Melika umuthi wejekiseni yokwenqabela ukubanjwa ligciwane le-coronavirus olungiswa yinkampani ye-Pfizer uqale ukuhanjiswa kundawo zonke zelizwe leMelika izolo. Owakhethwa kuba ngumongameli umnumzana Joe Biden ubikwa uzahlatshwa lamhlanje leli jekiseni njengendlela yokukhuthaza uzulu ukuthi ahlatshwe. Bakhona abaningi abathi abafuni ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kungakacaci ukuthi lilakho ukuphathisa na, kumbe njalo ungalithatha usala unjani ngemva kweminyaka embalwa. Abake baba ngomongameli abomnumzana George Bush lo Barack Obama labo bathi bazahlatshwa leli jekiseni emphakathini ukukhuthaza uzulu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami ijekiseni li iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalomkhuhlane, ngibona ngathi abantu bayadinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu, ngoba kangiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalomkhuhlane ngokumemetheka kwawo ikakhulu kono ukuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So baza yamukela ijekiseni lanxa nje kukhona ukukhonona ikakhulu kwabakithi abansundu ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi ijekiseni yakhona le ilandeni ilande umuthi amina umkhuhlane lo kumbe ilande okunye. Yikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona abamhlophe bebabagulayo kakhulu, kodwa nxa kutestwa laphana bafuna ukutestela kwabamnyama. Yikho ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo ijekiseni yakhona. Kodwa mna mbona ngathi labo abamnyama kufanele ukuthi bayithathe ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo okwakhathesi ukuthi kuyini okungawuqinisa. Ngikho engubonayo, ngibona ngathi bazayithatha ijekiseni.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu 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 kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile-coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America. Ngesizathu sokuthi i-Texas ayizangi vele ibe yi-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Baba ngabantu abakhokhele bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje kube nje, akube nje, akube nje, akuvalwe, abazange bakwenze konke khona. Manje kama-results akhona asechaya ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thini Texas sort i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha siye saba nje siphonge ukugxumagxuma lapha nalapha. Kodwa ke kuyezwakala ukuthi abantu bayafa sibili badlula ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni ze-border le-Mexico bayafa kakhulu abantu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abakhuluma ulimi lwesiTonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.